Bonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 ngoNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxazempilo ezijiyeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale leSenate awebandla leMDCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi?
Hayi kunengi kade kufunakala ukuthi kwengezwe ngathi funa amalungelo ezisebenzi, yikho kade kumele kube khona ukuthi kwengezelele.
Abesonto yeZion abaziwa ngelokuthi wafa wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele plum tree bebambe owangaphansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxazempilo ezijiyeneyo esithiwa sona Zimbabwe Economic Heroes Award. Abaqanjwe ukuba lethuba lokuthola lezi zicoco bagoqela umnumzana Tendai Biti kwezomnotho, umnumzana Joshua Nkomo kwezombusazwe, imisakazo ebalisa oZFM labo ZBC kuthi kwezokholo kulenhlanganiso ezinjenge PhD le UFI. Sixoxe lomunye wabaqoqa lezi zicoco umnumzana Fidelis Fengu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sihlale phansi sakhangela ukubana njengesizwe phakathi kokulwa impi yokulungisa umnotho wethu, phakathi kwempi yeikhonomi yethu, yikho sibone kufanele ukuthi sikhangele sizwe sibone ukuthi abayibo abangani balwa kakhulu ukuzila abanye yibaphi, sibabonge njalo sibanqome ngomsebenzi lo abawenzayo ukuthi ilizwe lifike lapho elifana kahle.
Lihlale phansi njengobani?
Sihlale phansi njengama-organizations atshiyeneyo avela kumahlangothi atshiyeneyo, sifika 10 ama-organizations ahlale phansi lapha ukuthi silungise lawa ma-awards. Yebo, abanye bathi ingxenye singabe abakuhlanje lezano p f, kodwa hhayi, ithi singama-organizations atshiyeneyo ahlala phansi sabuthanisa idea leyo ukuthi sithume singama-awards lawa. Yebo, yini engava le-idea yakhona ngase ngibiza abantu abathiyeneyo abavela mahlangothini athiyeneyo ukuthi behlale phansi, sihlale phansi sibonisane, sibambisane ukuze siwathise. Kulethwa i-Community Tree Foundation ababona ngezemvelo, ukuba khona kwezihlahla zento ezinjalo. Kulethwa i-Youth in Transport Initiative, kule Youth for Progress and Transformation, kule Instituto Media eyiyo i-company eyami, kule ethwa i-Comfort for Corporate Development ebona ngokutrena nangokukhuliswa kwamabhizinisi amancane, sabiza omunye ukuthi kamfundo wezemali i-economic, sabiza obona ngama-money market, sabiza abezemora oyedwa okwazi ngeze-tax, sabiza abantu abaningi sahlala phansi sabize sibakela lawa ama-awards. Salungisa esingathi ngama-category, saba lama-nominees amathathu pe-category ngaphandle kwe-category eyodwa ethiwa yi-Grand Masters Award for Lifetime Achievement towards Economic Contribution, saba lama-nominee amabili esabona kufanele nominate uDr. Joshua Mkabuko Nyongolo Mpomo esimuthi ngu-Father Zimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Fidelis Fengu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amalunga edale le-Senate awe bandla le-MDCT akhalale asuka edale le-Senate phakathi kokuhlaziya umthetho wezisebenzi ngolwesine. Kodwa lomthetho ugcine usethulwa ngoba amalunga ebandla le-ZANU-PF emanengi. Sixoxele linye ilunga le-MDCT eledale le-Senate umnumzana Matson Hlalo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Hayi ibili le kanti ipasile kodwa thina njenge MDCT besifuna kube lama amendments athile aqinisa ngathi thina iposition yama yesebenzi abanye betha bezano PS bakubone kungafanelanga ukuthi kufakwe khonoko enye okunye amendment enye ezifisa ubuhlungu ukuthi balile ukuthi i 3 months maternity leave ibe khona kubo mama so okusenze sadana kakhulu
okubangeleyo kakhulu yi 3 months lay kumbe kukhona okunye njalo kade lingakufuni ngomthetho lo.
Hayi kuningi kade kufunakala ukuthi kwengezwe ngathi thina amalungelo ezisebenzi yikho kade kumele kube khona ukuthi kwengezeleli amalungelo abo akade adlule kungasela malungelo akho so akula muntu owadinga engahambelani lokuthi isebenzi kumele zingaphongukuxotshwa nje mahlayana kungela lutho eziluphiwayo. Sonke besiyavumelana kulokho kodwa sifuna ukuthi kwengezwe amandla akho ukuthi kungabi nje lula ukuthi uphongukuvuka namhlanje sithi abantu sebethiye umsebenzi.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo ilunga ledalele Senate engo-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abesonto yeZayoni abahamba ngegama lokuthi ngowafa wafa njalo abathi balamandla okunuka abathakathi lokukhipha ondofa babikwa bechiye uZulu wemakhulela ePlumtree ekhuza umhlolo kunsukwane ezedluleyo ngemva kokukhiphela omunye ukhulu inyoka endlini. Ukhulu lo uhlala lomzukulu wakhe ogogeke kabanzi ongenelisiyo ukuzenzela iloba yini. Khona ukuphuma endlini kenelisi. Kodwa isimanga ukuthi owafa wafa bathi umuntu lo ogogeke njalo usetshenziswa ngabathakathi njengotikoloshi. Untungameli wenkomo Studio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zeWafa Wafa Unity of Churches uIsa Usiwela wambuza ukuthi kwenzakala njani lokhu. Usiwela uqale ngokuchasisela ngesehlekalo semakhulela lesi.
Next door yomuzi lo esayesikhonza khona kwakule yindlu eyakhiweyo khona lapho ehlala omunye ukhulu osekhulile ehlala lo munye ubaba nje ongathi wazalwa e-disabled so ehlale endaweni naleyo endlini eyi-1 yenzela yonke into kuleyo hut eyi-1 kwayenzeka ukuthi thina sesihambile singabazalwane safika khona lapho kulowo muzi kwatholakala-ke ukuthi kuloo baba nalo engithe mina u-disabled wazalwa e-disabled wakhulela khona pha endlini naleyo ithink waze wabe ngako sewumuntu osekhulile sibi ehlala lokukhulu wakhe izani zithe ma zifika lapho zathola ukuthi indlu yakhona igcwele nje izinto ezingcolileyo khonapho phakathi zithe ma zingena kuleyo ndlu zathola ukuthi kule inyoka phakathi inyoka leyana yilibululu inyoka leyana ithe ma iphakami sinokulima abazalwane bahle bayitshaya yahle yafa then sabuza ukhulu ngayo inyoka leyo ukhulu wathi inyoka leyo ngamadlozi dale ibona eyekela but yayihlala la endlini kathi yebo baba ungagcina inyoka engaka njani wathena hhayi ngamadlozi azange siyishude ngoba into leyana yayingaqondani lo muzi lo esayesikhonza kiyo kodwa yayisidinga ilayini ma ibona kule nto enjalo ngoba lo muntu okuthiwa ukhitshwe izayoni kodwa ziyikhiphe endlini ngoba ayengumuntu ohlale evalele endlini and umuntu vele kahle kahle ma ukhangela nangomoya akade bangathi bangabantu abavamsukumse abamsebenzisa kakhulu njengomatholwane kodwa yena engumuntu owazalwa nje njengomuntu.
Umuntu okhuluma ngaye lo Siwela ukuthi bamsebenzisa njengomatholwane ugogekile kenelisi ukuzenzela. Ukuba ngomatholwane bamsebenzisa njani pho yena vele engakwanisa ukuzenzela?
yebangisebenzisa ngazo phela izinto zomoya nje abantu baganga into zasemoyeni bale science abayenza ngayo vela somuntu ofanele ehlale endlini lwana lindlu yakhona ehlala kiyo nangendlela awungeneki phakathi yanuka
yena ukhulu kwanile uphelele engqondweni
yes uphelele umuntu opheleleyo mpela okwanile engqondweni zigcwele futhi
lo ke ngumnumzana iSawusiwelo umqosiwela umqoqi wenhlelo zenkonzo zeZayoni iWafa Wafa Unity of Churches lithiye indlebe kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingqoqo inhlanganiso yemisa eZimbabwe ithi ukubhidlika kwezomnotho welizwe sokwengezelela inkinga zentatheli zindaba elizweni ebezilokhe zisebenza ngobunzima okwesikhathi eside okuningi esikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Umqondisi wemisa Zimbabwe uMnumzana Hlahlangwena uthi ngesikhathi belwisana lodaba lwemithetho ephazamisa indlela intatheli esebenza ngayo badaniswa yisehlakalo sokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi elizweni osokuhlasela njalo le ntatheli zindaba.
Intatheli zindaba njengaye nje uZulu weZimbabwe olokhe esebenza laye balabo baxotshiwe imisebenzi lokho akukho asikho into eqondanele intatheli izindaba kuphela kodwa kusitshengisela ukuthi uma i-economy wethu kumele ulungiswe
uthi lolu ludubo oluphazamisa abantu bonke lezisebenzi ngobuningi bazo elizweni osokusenza ukuba kudingakale ukuthi intatheli zisebenzelane labanye bonke ukukhuthaza ukuba lolu daba lulungisiswe kulokuzitshiya eceleni
sokumele lathi sibambane sicwayisane ukuthi kanti kungenziwani elizweni ukuthi umkhonomi ulungisiswe abantu bethole imisebenzi.
Ngokuqhubeka ethi kunje, intatheli zeDaily News zalelwe ukungena lokusebenza emdilini likamongameli uNkosikazi Grace Mugabe lapho okukhethwe intatheli zenhlanganiso zezindaba ezithizwe kuthiwa ezinye. Ethi lokhu kuyinto abangayisekeliyo ngitsho la kancane. UNkosikazi Kholiwe Nyoni Matshama obona ngemisebenzi kule nhlanganiso uthi umsebenzi we-digitalization kuleli ungaphathisa ukuvula amathuba kuntatheli.
I-content kumbe ngithi ukuthi ama-program ayabe efunakala ngabantu laba abayabe bephiwe imvume kumbe ama-license ukuthi bebe besakaza. Abe kuyabe sekulama opportunities amaningi kakhulu ikakhulu kulawa ama-journalists esizwa ukuthi akasasebenzi kuma-newsroom akhona kathesi.
Uthi udubo yikuba uhulumende kacace kudaba lwembono yakhe kulokho okusadingakala ukuba kungene kumisakazo enje ekhuthaza intatheli ukuba zimanyane zizwisise kuziphatha amandla ukuba lokhu kungahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Ntambe okakathesi sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Namukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonkosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe. Lapha sizabe sixoxa khona ngokuqhubeka kohlupho oluphathelane labesifazana abathengisayo ezidaladeni kanye lokuthi lokhu kubakhathaza njani empilweni zabo ikakhulu emzini yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Hayi siyabonga. Sikhale kaningi lo mayor lama-councillors besithi bona kwakume indaba yokuthutshwa kwabantu abangathatheli impahla zabo abangahlukuluzwa kodwa ngapha bona ku-ground bona labo abavele bethukulize lokho kufanani. Nxa sikhulumisana labakhulu bakamansipala bathi bona singabe sithengisa yithi sisamelele ukuthi sizinike izindileyo then kungaqedwa i-vetting process leyakhona leyo then sebezaqala-ke manje ukuthi behlupha abantu abasemgwaqweni ngonxa sikhuluma labakhulu kodwa isimanga laba ngapha bona abazelayo babakhiphayo abakulandeli lokhu bavele bayahlukuluzwa phela bayathathela abantu impahla but i-vetting process yakhona kahle kahle yena iqalilisebefonela abantu ukuthi kuyanini lani ngomunye abahambileyo bayavethwa.
Nxa ukhuluma nge-vetting lapho kuyini okuyabe kusenza
i-vetting leyi bathi i-vetting and i-allocation lapho besinikeza izindawa ngitsho nxa usiya ngikhona ngale besithi kuya ku-vetting basuka besi-interview xa besi-interviewa laphana hatha kulanje imibuzo eminingi bakubuza nje ibizo lakho njengomuntu owayenjani owayivele ebhalisile kwaba lesikhathi ukuthi sihambe siyebhalisa eDartmoor sahamba sayebhalisa sobe besibiza-ke besithi mina leyani into ibiye ngiku-vetting ngakho ufika ngikhona ngale bafika bekubuza ukuthi wabhalisa isihleli yebo yebo ngibe sike kubiza izizwe konke le address le phone number ukuthi kuyahambe ID number kuyahambelana yini wakubhalisayo ngalelo langa ngingathola ukuhambelana bese le interview yake bekubuza ngifuna isendi yebo uthengisela ngathi angilandayo ukuthengisa kanje kanje kanjalo ngicela bese sikhayithi zakubiza
ziningi incwadi ezifunakalayo ukuthi zingenqabela abanye
khona mhla we interview yangkhona ukuthi sihamba lezithupha kuphela kulakunye. Then after evicting, kwabe kuyafunakala futhi ukuthi ube lesithupha 1-2 ube le mali yokuthatha license uma kuthiwa usuqualifyile which is $7. Then ube lama-free fingerprints. Ama-fingerprints yakwathethe $5. Then besangizwa abanye besithi kuthiwa lama-photos but angizange ngizwe kahle kahle indawo yama-photos.
Balithembisani ukuthi indawo lezi zikhona kumbe lizazilindela?
Indawo bona nxa besitsho abakhulu bathi zikhona. Ngakho sizethwa khona abasichathisele indawo into bakubuza khonokho abakubuze khona bekuthiwe njalo asichathiselwanga kahle kahle ukuthi kuzahamba kanti vele indawo zikhona loba kanjani but prio ngathi kubo last week ne-Thursday sike saba le meeting angazi mbe saget crash imeeting yangiyabona abababeziziwe mina ngahamba labanye sibathathe singabenavusi saget crash imeeting yangikhona ngoba bathina besixotsha but sayaleli ukuphuma besithi sisuke asayifithile kubakokulawayo i-vendors inyelilengeharari but sazihlalela sazithulela baziya phela imeeting yangikhona yikho lapho ababekhulume khona bethi kusebenzi identify izindawo lapho kuzafakwa khona abantu but lezo ndawo zikaphikwa kathesi but basebezi-identifyile basitiyela ngendawana zangikhona.
Wena besifazana bathathela phezulu yini amathuba laba kumbe bonke umuntu nje uphathwa ngendlela efanayo?
Ngingathi kahle kahle wonke umuntu bokuphatha ngendlela efanayo kodwa-ke abantu abasemgwaqweni belapha iningi labo ngabomama. Abo baba bakhona nje kodwa iningi labo ngomama. Nxa uyijoyina lapha kathi singadingi ukuthi futhi omama kangako besidinga nje abantu abasemgwaqweni ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho lemisebenzi lalolo lu-affecta wonke umuntu wedwa ngubaba wezumbeni ngumama kumbe ngaba labantwana abangithi abaphumele ekhuzeni abaphuma ezikoleni ngoba suka bebe-stranded. Iningi labo ngabantu abazuyela ibaleka futhi eGoli bebaleka ibizenofobia yesilabo futhi khona lapho.
Kuhamba njani lapha ezindlini?
Kulozima okunyomangalisa ngoyikho ubona nje sekhe sisale emgwaqweni angithi ngoba thina besizame ukuthi sicele ukuthi bakithi besicele ukuthi nxa ngesikhathi lisazetha khonapha likasinika izindawo siyazi lapho esihlezi khona kukho emthethweni kodwa kasali ukuthi sizahamba lapho lizasinika khona kodwa into ekhona yokuthi isithu lesi asilindeli ukuthi kuzokuphela indaba ye-vating so thina kuba nzima sokuthi uthiuke ekuseni ukhangelana nabantwana beyatha ngendlala kuze kufike isikhathi sokuthi umntwana ezesine segula nawe mzali ngapha lawo le ngqondo zicabanga ngo-school fees so ongeke i-school fees zibhadala kathisa isikole zivaliwe kuba nzima okunyomangalisayo ngapha la malanga athova orenti kwantithi sithwele nzima sekhe sisalele emgwaqweni sithi ayakula ninye indlela ngoba ngingahlala endlini ngizakufa ngikhakelane nabantwana ngingaye emgwaqweni xa kuthi ikufa ayikungcono ngizakufake iyedwa emgwaqweni kodwa abantwana endlini bazawe isihle and kubuhlungu kakhulu futhi kulomuntu ongumama ngokumama uvele lomhlele lakudalanini lanini
sibongile kuxoxa lawe kuhlelo lwethu
hayi kulungile mbonye kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Sithabile Moyo isiphathamandla se-National Vendors Union of Zimbabwe ebe sixoxa layo ekobulawayo. Lithiye njalo indlebe ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalane izizalane lenhlanganiso eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale le-Senate webandla le-MDCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi? Abesonto yeZayoni abaziwa ngelokuthi wafa wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele Plumtree bebambe wangaphansi. Sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje igama uChris Gande lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.